Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyalamukela kumsakazo weStudio 7 namhla ngeSonto mhla ka-27/4/2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi kufunakala amabhiliyoni amabili ngenyanga. Amabili zaphinda njalo. Uhulumende uthi kufunakala imali eningi okumangalisayo nxa kuyikuthi odokotela bezaphiwa imali eqhathaniswa ngedola lemalika emkambo kwezemali.
Njengoba singasinikanga imali ezona leli sizozihlalela ezindlini kungelandaba lokuthi sizathatha isikhathi esingakanani. Esikufunayo yimali ehambelana lokukhona kwezinto, i-interbank rate.
Ilizwe leMelika lithi ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF zibhidliza umnotho welizwe leZimbabwe.
We do not agree, it is just a figmentation of their...
Lo ngumbono weMelika wokuhlahla ngomuntu. Iqiniso yikuthi iningi labeZimbabwe bathwele nzima ngalezi zijeziso zomnotho.
Kodwa abakhokhela ibandla leZANU-PF party eleMelika licatsha ngomunwe.
Last night, the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead.
Izolo ntambama ilizwe leMelika libulele ilwecatsha elidingwa ngamehlo abomvu. Ibutho leMelika libulala umkhokheli wamalwecatsha awe-ISIS obecathe kwele Syria. Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende uthi kumele adinge amabhiliyoni amane amadola, $4 billion ngenyanga, ukuze aholise odokotela labanye abakuhlangothi lwezempilakahle nxa iholo lezisebenzi lingalinganiswa ledola leMelika emkambo wokuthenga lokuthengisa imali kweleZimbabwe. Udokotela Paulina Sikhosana, uhlangothi olubona ngokuqhatsha odokotela ole-Health Service Board, uthi okwamanje iholo lezisebenzi ezikuhlangothi lwezempilakahle lifika izigidi ezingamakhulu amane, $400 million ngenyanga. Ngakho-ke uthi imali le izakhuphuka kakhulu nxa odokotela, abongi labanye bengahola imali ehambelana lokuthengiswa kwedola leMelika emkambo wezemali. USikhosana uphinde wathi kukhangelelwe ukuthi odokotela bazathoniswa amacala athiyeneyo okukhalala umsebenzi kusasa. Uthi bazaqhubekela phambili ngalokhu loba odokotela besithi kabafuni ukuthoniswa amacala nguhulumende.
Kungaba ngcono babe khona, kodwa umthetho uyavumela ukuthi khona ama-disciplinary committees abe khona loba umuntu engekho up to the conclusion. The Labor Act allowed for that.
Singathi-ke kodwa-ke nxa kungani kumenjalo baba Sikhosana, kanyangazani phela bonke bathi vela kumbe bethume lamagqwetha abo. Manje kusebenze kanjani nxa kunjalo?
Incwadi ezitshengisela ukuthi kukhona abafanele ukuthi bakuphendule kuma-disciplinary hearings, incwadi lezo zingathunyezwa lapho abahlala khona. Kuyenele ukuthi khona ama-disciplinary proceedings ayenzeke loba bengekho.
Liyabe senzela nje umthetho ukuthi liqhubeke siya phambili, ngoba nxa umuntu engekho baba Sikhosana uyamjeziza uthini?
Umthetho utsho njalo, uyavumela, uyabala ama-charges akhona. Ibizo lo ocharjwayo liyabizwa, and then uma engekho njengase-court, uma ufanele ukubuya and then ungabuya, ibizo lakho liyabizwa. Kuthi ukuthi khona hayi akekho, then in this case ama-disciplinary proceedings ayaproceeda.
Ye, libona ngazani kuyathatha isikhathi esinganani njengoba bebaningi kangaka ukuthi bachajwe, ngoba nxa bengabuya ngale yabe liwabala amabizo one by one, kumbe liyabala konke ka-one?
Kumele, I think ama-processes akhona ngeke ngisho, kodwa-ke sake sakwenza last time ngo-January abalama ngathi nje ukuselela imigama abala macala afana nayo bayabizwa bonke at the same time mela amacharges akhona abalwe abavumayo at the same time abanayo at the same time those who are not pleading guilty to absenteeism. Ngoba icala lakhona ikuthi ababuyanga emsebenzini befanele ukuba semsebenzini bengathathanga esingathi yi-leave.
Udokotela Paulina Sikosana ukuhlangothi olubona ngokuqhatshwa kwabodokotela olwe-health service board sixoxe laye eseHarare. Odokotela abakhalela umsebenzi abakunhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association bathi abala mali yokuthi bayedoniswa amacala nguhulumende. Udokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso le uthi bafuna iholo elikhuphukileyo athi uyadoniswa amacala.
Lokho simelele igovernment ukuthi isinike imali yokubuyela emsebenzini. So far abakatshengisi ukuba serious ukuthi besinike imali zona lezi. So lokho sizihlalele ezindlini. Thinathi kutshoyo ukuthi ezilongo singagqiwanga izimali ezikwanayo ukuthi siye emsebenzini, imali ezikwanayo ukuthi sithenge izinto esezidura emagros zokubhadala orenti labofuel. Izilongo singasinikanga imali zona lezi, sizozihlalela ezindlini kungelandaba lokuthi sizathatha isikhathi esinganani. Esikufunayo yimali ehambelana nokukhona kwezinto, i-interbank rate
yesiyifunayo,
ukuthi ama-salaries ethu ibe njalo.
Ye, siyakubona khonokho nxa ukuthi besebenzisa irate yalamhlanje siyabona ukuthi ngaba linika 16,800 yokuthi litholeke i-on-call allowance. Kambe uhulumende uyethisa ngaphi imali enjalo? Baba Pepe.
Imali balayo. Imali balayo. Siyakwazi ukuthi kulama-taxi ababhadalisa abantu ama-2% e-taxi. Bayayekela i-fuel ikhwela ngeviki ngeviki nge-interbank rate. Kulama-tollgate awakhwezanga nge-300%. I-electricity bayi-increase layo. Yonke into yayi-increase. So imali balayo. Abangakufuniyo nje ukuthi besiniki.
Sizwa kuthiwa abanye benu sebevele sebehambile kule South Africa lendaweni ezinjalo. Kuthiwa bangaki wena ngokuzwa kwakho?
Asikababani, but iningi vele selifunga ubhomu, abanye sebe-resigne.
UDokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association. Sixoxe laye eseHarare. Uhulumende wakwelamelika uthi imithetho yezomnotho emibi, inkohlakalo lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe yikho osekusukise umnotho welizwe, hathi amanga akhulunywa nguhulumende othi lokhu kubangelwa izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga. UBenedictine Nhlapo usipha lolu daba.
Umsekeli ngaphathi indaba ogatsha olubona ngendaba zezwekazi le-Afrika uMnumzana T. Bonage utshele Studio 7 ukuthi inkulumo yokuthi iZimbabwe njengelizwe lafakelwa isijeziso zomnotho ngamanga nje akhandwe nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Uthi izijeziso lezi azivimbela amankampani e-Amerika ukuqhubeza amabhizimusi lamanye wonke angekho kunani leli elethulelwe isijeziso. Uthi-ke okwenqabela amankampani eMelika ukusungula amabhizimusi eZimbabwe yimithetho engakhuthazi ukusungulwa kwamabhizimusi, inkohlakalo yeziphathi amandla lezisebenzi zikarhulumente kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Kodwa umgcinihlalo webandla leZANU-PF kwele South Africa uMnumzana Kenneth Mandaza uthi lokhu okutshiwo yimelika ikucatsha nje ngomunwe.
We do not agree, it is just a figmentation of their...
Lo ngumbono wemelika wokucasha ngomunwe. Iqiniso yikuthi iningi labezimbabwe bathwele nzima ngalezi zijeziso zomnotho.
The country are suffering because of these sanctions.
Isikhulume sebandla lezaphu uMnumzana iPhithule Maphosa uthi kuyabethusa ukuthi indaba iZANU-PF leSouthern African Development Community besenza sengathi abaliboni iqiniso elisegcekeni kangaka.
Kuyasimangaza namhlanje uma bezasukumela abantu abaless than 200 ukuthi kube yibo abahleli kuhle besuselwe isijeziso lezo abazifakelwayo. Kuyakonfirma sobala ukuthi SADC kusho ukuthi yiclub nje yama-dictators, iclub yabahuquluzi, iclub yabancindezeli abalandaba le warfare of millions of citizens of ama-member countries.
unathi uhulumende wakhe udala wakucacisa ukufuze uhulumende weZimbabwe akwenze ukuze amankampani ethulelwe izijeziso zomnotho zisuswe futhi kufanele kuguquke ezombusazwe ezihlasela labo abanemibono ehlukileyo kule kahulumende uhlonitshwe amalungelo oluntu lamalungelo okwethulwa kwemibono lemibiko kulungiswe imithetho ezokukhethwa kufakwe ekhokhela ekhethweni olukhulekileyo njalo kungela ukuqilibezela kubekwe bala indlela okuqhutshwe ngayo uhlelo lokwabiwa komhlabathi njalo kubotshwe bonke abaphatheke emsebenzini enkohlakalo melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingubenedictine nhlapho
Umongameli Donald Trump uthi ibutho leMelika selibulele omkhulu womalwecatsha awe-ISIS u-Abu Bakr al-Baghdadi. UTrump uthi u-al-Baghdadi ufe ebaleka elabantwana bakhe abathathu endaweni okubizwa ngokuthi yi-Idlib khona ngale ke kwele-Syria. Uthi ibutho lihlasele indawo abecatshe khona wabaleka wangena emlindini wokuziphandela lapho azibulele khona esebona ukuthi uzabanjwa libutho leMelika. UTrump ubuka kakhulu okwenziwe nguhulumende wakhe.
Last night the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead.
Izolo ntambama ilizwe leMelika libulele ilwecatsha elidingwa ngamehlo abomvu. U-Abu Bakr al-Baghdadi kisefile. Nguye owabumba amalwecatsha awe-ISIS akade ethwalise nzima abantu. Ilizwe leMelika belile minyaka eminingi limdinga. Simtholile lapho ibutho elingene khona kwele-Syria laphuma kungela muntu ofileyo kumbe olimeleyo.
U.S. Special Operations Forces executed a dangerous and daring nighttime raid in northwestern Syria and accomplished their mission in grand style.
Ingcwethi kwezembusazwe umnumzana Vumani Moyo uthi ibutho belivele lidinga undoda lo ngamehlo abomvu.
Akuthengisa nje ukuthi loba nje umongameli lapha ngabe ekuxanguza ezintweni eziningi ezeforeign policy kutho ukuthi America has not taken the eye off the ball kuma-terrorists.
Singathi kodwa kutshoni khonokho kumongameli Trump yena ngwakhe.
Antsho izinto zesiliya konke lokhu kade sokungasamhambeli kuhle ngama-comments. Ngibona ingane yena ukuthangela ngendlela yokuthi uyatshengisa abantu ukuthi he hasn't slept on the switch. Ukuthi lokhu engumongameli ekuthangela ukuvikela i-America ezintweni ezingabalu kuwama-terrorists.
Ye, kubuya ngesikhathi kusenziwa lokho kuthiwa uphenyo lwe-impeachment. Kambe uthi lokhu kuza kuvimba yini? Kumbe kuyaqhubeka kanjani?
Hayi, ngambona ukuthi kutshintshani kangako. Angithi inhlupho lina ngilithangelane labo Russia labo Ukraine lokho akulani labo Russia labo. Angithi loba laye umongameli ngabe bengafundi yenza into enje anto bavele bakhangela ukuthi kungazuzakala ithuba lokuthi bamzuze yena. Umterrorist yena nasebemzuze. Bebevele bezakwenza loba ngumuntu president. So lokho kakutsho kangako ukuthi wenze into ebitshengisela ukuthi yena umi ngaphi. Kodwa yena uzazithathela i-credit anyway. But vele it's a military position, the American position ukuthi ama-terrorists they want to get rid of.
Umnumzana Vumani Moyo yingcwethi kwezombusazwe. Sixoxe laye eseDallas, Texas khonapha kwele Melika.
Singanamasiko wenziwe manje lobaba mkhulu babelobola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla ke sixoxa ngamajaha akulezi nsuku ongazani akwazi ukukhombisa. Siyawazi ukuthi ke ukukhombisa phela kuyinto eqhakathekileyo empilweni kwenzela ukuthi uthole phela umuntu ongahlala laye impilo yakho yonke. Ukuze sihlaziye lokho ke ngilo mama uSakhile Liline uMadube lo baba ke uThabo Mdluli. Madube ungawutshona njani?
Ngiyashona kuphela ngiyashona ngabe nabala lelindile lo Mdluli ngiyambakalela.
Ye, baba Mdluli unjani?
Ngiyaphila wena unjani? Ngibingelele uMadube ngibingelele labalaleli.
Hayi siyabonga kakhulu ke sihlobo zami thina abanye siphilile ngapha ke eWashington. Kase ngawo ke Madube, ukhanya ngazani lapha kulo hlupho lokuthi abafana kulezi nsukwane bayadonda mani ukuthi bethole izintombi, bagcina bengena ku WhatsApp, ku Facebook langaphi ngaphi. Kambe kuhamba njani khona?
Just ukuhlupha Dube, impilo esiphila ngabantwana bakhathesi ayisakuthandi impilo esakhula siyiphila. Sanelele ekubeni ngabafana kathesi abaphuna impilo easy life. So lapho ngingena kwakapha ngingena ku-social akhombise khombisa lo muntu ongamaziyo omunye uyakhombisa ekhangelela ukuthi noma ewumuntu omdala hhayi uzanzima ngesikhathi sokuthi iyakhombisa asatalale nabaabakudala babesatalala sini imali make sure ukuthi sizilinde imali intombi ngizonile ngizalobola ngithathe ngithake endlini manje abakhathesi vele yake khanya ukuthi mani ngizibongela umabhizi sengikhangelela ukuthi isebenza ngaphi ispedi yakhe yemali njani angahlala kana ngicine ngihle ngimbambe ngithi ha impilo yalihambe iqhubeke siya phambili hawu ukuthi kumbe umaduke ufuna ukugcina umbe ufuna imali evela kuye hhayi lokho kunenzeka bengakukhanye yena sesigcini sakho lokho ukuthi hhayi ngingakuthelela umuntu i-social sengikhangele ukuthi usebenza ngapho which at the end of the day abantu bonabo ababona kubo-social lana besiyahlangana sesiyathola ukuthi umuntu ayisiwo kade umkhanyele
Yes, siyamuzwa uMadube lapha. Baba Mdluli, uhamba njani kona?
Yeah, khona kuliqiniso mpela amajaha kulezi insuku asesaba ukushela. Amaningi asegijimela kuba ama WhatsApp ngoba iWhatsApp kuba lula ukuthi umuntu ashele ngokuya kungamboni umuntu omshelayo. Umshela engangale naye njalo lokuthi i-technology sibuye kakhulu emhlabeni. Emhlabeni onke jikelele nje sesisebenzisa i-technology. So ekadeni besihamba umuntu etshitshela intombi eyilanda for izisuku kathesi sokungungqome khonapho sihambe khona lapho ngenxa yethekhnoloji.
Khonoku-ke Madube akutsho ukuthi-ke sokungani kuyasusa abantu ebuntwini sibili nxa ukuthi ungaphonga uphosa nje amazwi akho.
Ngasho ukuhlupha vele kuyahlupha ngoba thina sikwazi ukuthi umuntu wawumele uhlangane naye umkhangele ebusweni ukhulume umkhombisa umuntu omaziyo omkhangeleyo. Alokho kwe-technology bathi into ziyashintsha sesezinto ekhona aphethele isimanjemanje but nambona ngamkha sokubulala isizwe esilazile ukuthi umuntu umfana kumele akhombise jaha akhonze kube kuhlekele njani.
Mdluli, wena-ke ubona zani khonokho-ke ungani abafana bayadonda akutho ukuthi kumbe badinga vele esezisengwa lapho ukuthi umuntu ahlehlale kuhle.
Khona angithi kule sintu lesane sithi khona nasezidinga ezithambileyo ebafaneni kakhulu umuntu yabe sedinga lezi ezingathabiyo.
Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Silobaba uThabo Mdluli lomama uSakhile Liline uMadube. Lezi-ke zincwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Okwamanje-ke soke isikhathi sabatsha silo Mike Obe.
Yebo, mthwaka komuhle, yikudibana kuhlelo labasakhulayo. NginguMike Obe. Namhla kuhlelo siphatha udaba mayelana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele. NgesiNgisi sithi breast cancer, sixoxa lo sihle senkosi Nyathi. Sihle, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshele umbono wakho mayelana ngemvukuzane yebele.
Ngiyakubingelela lami ngapho eVoice of America. Kuningi engingakukhuluma phezu kodaba lwemvukuzane yebele esiphalalele kwelakithi lasemazweni wonke omhlaba. Imvukuzane yebele ibuhlungu njalo nxa ingelatshwanga ilakho ukubulala umuntu.
Umkhuhlane lo uhlasela yiloba ngubani yini kumbe bakhona abasengozini enkulu ukwedlula abanye?
Ngingathi lo mkhuhlane ulakho ukuhlasela loba ngubani okutsho ukuthi ngumkhuhlane ohlasela kakhulukazi omama kodwa kulabanye abesilisa obaba asebeke babanjwe lo mkhuhlane wemvukuzane yebele.
Siyazi ukuba wena wake waba lawo umkhuhlane lo kodwa welatshwa waphola. Injani impilo ngemva kwalokho?
UNkulunkulu ngiyambonga ngokungigcina. Lokho ngiqinisa kakhulu ngesikhathi ngibhekane lo mkhuhlane. Isikhathi sokugula bekuyisikhathi esinzima kakhulu kodwa ngoba ngalandela ukwelatshwa okwakukhulunywe ngamadokotela ngihambe esibhedlela sikhathi sonke. Mina ngangiselatshwa ezibhedlela zehulumende ngoba imali yokuya kumadokotela lawa private ngangingelayo. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngaziqinisa njalo uNkulunkulu wangigcina kakhulu ngesikhathi ngiselatshwa. Okwakhathi esingiqinile lokho lokho ukuthi nxa uvele wenza i-operation yevele njengomama kuba nzima ngoba nxa ungumuntu uzelule izitho zakho zonke ezaneleyo. Nxa esinye isitho sesuswe emzimbeni, ayisonto elula. Kodwa wena ufanele uziqinise njengomuntu phakathi, ubonye khonokho ukuthi usaphila.
Ngombono wakho, ungathi umkhuhlane lo uhlasela abadala kakhulu na kumbe awukhethi?
Lo mkhuhlane ubhahlile kakhulu ebantwini abadala, abangomama, engathi asebeke bazala kakhulu, laba phezu kweminyaka engingathi elamachumi amahlanu, balutshwane ontanga.
Yazi ngike ngaxoxa labantu abake bahlaselwa yilo mkhuhlane, bekhala ngemali yokuhlawulela ichemotherapy, bathi iyabiza imali eningi. Zikhona yini ezinye indlela zokwelapha lo mkhuhlane?
Bakhona abaphukufakazi besithi bona bathola imithi, abanye imithi yesintu, abanye njalo ngabahamba kumadokotela amanye lawa esingathi ngama-specialist abe-naturopath. Kodwa odokotela bona ngokwabo bathi bona akuqinisekanga kibo.
Isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyo iqibuhlelo.
Asazeni ukuthi amadokotela la le mithi bangelapha, kodwa osindisa umuntu ngumdali wethu osezulwini. Njalo nxa umuntu esehlangane nomkhuhlane, asazeni ukuziqinisa, sibe lokuthula okuvela ngaphakathi, okuvela kuThixo okwedlula ukuzwisisa komuntu wenyama.
Ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo Sihle Senkosi. Mthokozo omuhle, Simpapo omuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @bigmike3bigmyke3, yoni username yami. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba esiphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 p.m. bese lugqiba ngo-9. Kwanele kwanamhla olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe. Zimbabwe muhle, Mthokozo muhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hobe. Sonke isikhathi sezokholo silo Ntungameli Khomo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga mhlakazi labalaleli labafundi.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizathanda ukunisikhumbuzane ngamazwi aphuma emlonyeni esiza kuncediswa kuleyo ndaba ngokuvula incwadi yomshumayeli iTestamente elidala esathuloseshumi indima yeshumi nambili sisiya endimeni yeshumi nantathu. Lapho kulamazwi athi wona, amazwi womlomo ohlakaniphileyo anomdla, kepha izindebe zisula ziyakuthi inya zona. Verse 13, uqala kwamazwi womlomo waso angokula, nokugcina kokukhuluma kwaso kungubuhlanya obuhle. Amazwi la asitshengisa ukuthi nxa sikhuluma kumele sikhulume njani lalabo abasilaleleyo, ngoba nxa ukhuluma ukhuluma ukuthi ulalelwe, kube labantu abakulaleleyo bezwe ukuthi uthini. Kodwa lapha-ke umshumayeli uthi amazwi aphuma emlonyeni womuntu othi ohlakani lanomusa, ngenye indlela ngamazwi akhayo, alothando, alokuzwisisana labanye abantu, alokubekezela, alokuthoba, alokududuza, alokwakha, alokucebisa, alokulaya okuyikho. Yikho kuthiwa amazwi aphuma emlonyeni womuntu ohlakaniphileyo alomusa. Yenza ukubana lo olaleleyo belaba abalaleleyo labo bazizwe ukuthi bangabantu, ngoba amazwi akhulunyelwa ukuthi sizwe ukuthi asiphatha njani empilweni zethu. Kube sekusiba nalapha okuthiwa izindebe zesiwula ziyagcina zisigcinya sona isiwula leso. Kuthiwa lapho eqalisa ukukhuluma lowo muntu oyisiwula amazwi ake ahlazizwakaleli ukuthi akulato ayikhulumayo uvesi 8 nabese sithi nokugcina kokukhuluma kwaso kuwubuhlanya obubi. Kukangaki abantu belalela inkulumo oyikhulumayo wena, mhlawumbe bangakutsheli ukuthi inkulumo yakho kayizwakali ngobana kayakhi, kayiqedakali, engxenye iyaxabanisa, engxenye iletha inzondano laphakathi kwabantu. Yikho-ke kuthiwa kumele sinanzelele phela esikukhulumayo kuba sezigabeni ezimbili, isigaba sokuhlakanipha nesigaba sobuhle. Abantu bayadinwa yizinto ezibenza bangaze bahlaliseka bophuma emlonyeni yethu. Kwesinye isikhathi yasiqala bebuthelelwe engxenye ngaphasi kwesihlahla, balalele balande ukuzokuzwa ukuthi kuthiwani, kodwa amazwi aphuma emlonyeni yabantu bonabo ababekhuluma sekithombeisekheni uyabona bekhangela phansi selinki namakhanda. Nesinye isikhathi abavumelane lawe ngobana amazwi aphuma emlonyeni wakho asebabonisile ukuthi uhlakaniphile kumbe uyisiwule. Asikhangeleni amazwi esiwakhulumayo, silaleleni nenkulumo zabantu ezikhulunayo kuze size inkulumo lokuhlakanipha sithiyane lale elobule lobuphukuphuku phakathi. UNkulunkulu kasidalelanga ukuthi silalele izinto ezilobula. Ungabi yisiwula-ke wena, njalo ungabi yisiwula ngenkulumo, ungabi yisiwula ngokulalela inkulumo ezingayisiwo. UNkulunkulu asisize sibe la magama akhayo aphuma emlonyeni wethu. La amanye asifanelanga njengabantu abadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba Thixo Ingcwelisi, sithanda ukubonga umdala othando lwakho. Ukusa kwamalanga sihlala sikhuluma, kodwa kwesinye isikhathi kasikwazi ukuthi sikhulumane. Sicela ukubana usinike ingqondo lenhliziyo ezakwenza ukubana imilomo yethu ikhulume amazwi alokuhlakanipha lomusa. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungamile Nkoma.
Siyabonga kakhulu ke ntungamile Nkoma. Kwezemidlalo, iqembu leHighlanders linqobe leFC Platinum 3-0 emdlalweni weChibuku Super Cup odlalwe namhlanje. Komunye umdlalo, iManica Diamond idliwe iZPC Kariba 2-1. Yes, sike sibone okunye esilakho khona manje. Siyabona ukuthi ke kulabantu abafuna ukwazi ukuthi kambe nxa ufuna ukungena ku-VOA Ndebele kukhasi lethu ele-Facebook kumele wenze njani. Kumele ukwenze, kumele phela uthande ipheji lethu kumbe ngithi ikhasi lethu khona mpana ukubhalwa kule spotoni khona phithizele. Yes, loku esikhuluma ngakho lapho esidlala khona ingqondo. Siyabe sikhuluma ngezaga, sikhulume njalo langemitsho etshiyeneyo. Ye, umutsho walamhlanje ke uthi inxeba lendoda alihlekwa. Kutshoni lokhu njalo kusetshenziswa xa kutheni? Sifuna ukuthi utshaye sizwe ke mkhaya ukuthi kambe kutshoni lokhu. Ngena ke kukhasi lethu ele-VOA Ndebele khonapha ke sibone ukuthi uzathini. Ngakhona kuza kubona kuthiwa ake sihluzeni ingqondo. Sike sitshaye isintu phela njengesintu. Every chick jealous, she's the one that wanna be. Every chick jealous, jealous, jealous. You cherry, I'm a kind of cherry. 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 Oh, I'm a bullshit. Feeling good, got me feeling great. Walking through the hood with a head in my head. Everybody's watching, they just can't help it. Baby's got swing, dripping for the black magic. I got me an upgrade, controlling on my exes. With all that energy, your love is stolen on my senses. Any other girl is a waste of time. I say I'll stay loyal, never. Yeah, look, yeah, Mr. K, you teach me. Singa kuhlukana ukuthi sikhangele indaba kade sikhokhela lamhlanje. uhulumende uthi kungafunakala amabhiliyoni amane $4 billion ngenyanga yokuholisa odokotela labanye abasebenza kuhlangothi lwezempilakahle nxa bengathola iholo kusetshenziswa umkambo wezimali. Uhulumende weMelika uthi sebuleleke ilwecatsha elikhulu kade icatshe khona ngale kwele-Syria. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje ngolivalelisayo ngeKip Stube.
Kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.